okubuhlungu ngale ndaba ngokuthi ekhwekhwe lapho umhlonitshwa usecliment sangala abotshwe khona akuzanga kube khona ukuvama kokutshengisela ngakho akulala sizathu sokuthi bangambophelani kodwa sithole ulwazi lokuthi izano ibifuna ukuthi ithathe isikhundla sakhe eParliamente ngakho bambopha nje bemhlupha kangaka bezama ukuthi bamfake ejele bese bemthathela isikhundla sakhe sebesenza ukuthi kube naleyo abayithi by-election ngemva kwalokho besebesenza iqiniso ukuthi bayaqhila bantshontshe i-parliamentary seat eka-honorable Sekubeni Sibongile Mnyane.
Siyabona inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezivalisa iAmnesty International, iHuman Rights Watch kanye leOxfam International sezilobele uMongameli Mnangagwa incwadi zikhonona ngokwenzakalayo njalo zimcela ukubana amise ukuhlukuluzwa lokudlwengulwa kwabantu okwenzakalayo elizweni. Limbona elalela yini uMnangagwa?
Akusecekela ukuthi uPresident Mnangagwa udaba lokuthula akalwazi ujwayele ubudlwangudlwangu lokubuthwa kwabantu njalo uPresident Mnangagwa uyamesaba uPresident Chamisa ngokokhetho kakhulu ukuthi uzazama ukuthi kusala kusiyafika isikhathi sokhetho zabelokhu ezama ukuthi belokhu ebopha abantu esethisela abantu ukuthi abantu bacine bevotela yena ngokwesaba nje kodwa lokhu akulakulalela okuzenziwa nguPresident uMnangagwa. Ngibona ngani sokuthi sokusalele iSADC le-African Union lezinye izihlanganiso zaphansi emhlabeni efana labo-United Nations ukuthi zisebenze ngendlela ephakeme kakhulu ziqinise ukulandelwa kwamalungelo abantu kwele Zimbabwe.
OSADC labo-AU selaphelelwa lithemba.
Abosadek labo AU basese lo msebenzi abangawenza-ke lapho siyabona ukuthi alangena amalutshwana alandelayo kuza kuba lo mgcini isihlalo omutsha weSADC mhlawumbe uzathatha inyathela ngumunya wolutsha ngodaba lolu alusebenze ngendlela ephakeme emqoka.